Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le coronavirus kulakho ukulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu.
Abantwana abaningi babuye babe positive khonaphana, uhlupho olukhulu lona lona.
Umeya wedolobho leHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla ukwenza inkohlakalo.
Sokusobala ukuthi iZANU-PF administration iphezu komlando wokudiliza ibandla labantu.
KwezeMelika uZulu ukhuthazwa ukuthi angazamema izihlobo labangane ezindlini njengalokhu okuyandiswe ukwenziwa ngabaningi ngekhefu lalamhlanje ele Thanksgiving ngenxa yegciwane le coronavirus.
Kukhanya ngathi kuzaba njalo sibili lami ngiyesaba ngikhonapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le coronavirus kulakho ukulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abalikhulu lethumi abatholakale bele gciwane le coronavirus elizweni izolo. Njengenhlala yenza kobulawayo kube labangamathumi amahlanu lantathu. Kulandela isigaba seMathebeleland South esibe labangamachumi amabili la isithiyagalombili. Isikolo seJohn Talak eNtabazinduna esigabeni seMathebeleland North yiso esaqala ukuvalwa ngeviki edluleyo ngemva kokuba abantwana bedlula ikhulu lamachumi amahlanu kunye lezisebenzi zalesi sikolo zitholakele zilegciwane leCoronavirus. Kuthi kuyona le iviki isikolo seChinoyi eMashonaland West laso salandela sokutholakale abantwana abalichumi belegciwane kunye lezisebenzi zesikolo. Kuthi esigabeni seMathebeleland South isikolo seMatopo High School laso sivaliwe sokubanjwe igciwane leCoronavirus ebantwaneni abalichumi lezisebenzi ezimbili. Sixoxe lomongameli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Kundane ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngobhubhane lolu osoluhlasele izikolo.
Udaba lweCOVID-19 sobumemetheke kakhulu ezikolo lapha amalanga lawa adlulileyo. Yebo, siqala ukuzwa ukuthi kule sikolo esikhulu eseduze lakobulawayo esithiwa iJohn Talak abantwana abaningi babuye babe positive khonaphana, uhlupho olukhulu lona lona. Namhlanje sivuka nje sizukuthi eChinoyi High School asisikolo vele sesiyavalwa ngenxa yokuthi abantwana abaningi labo babuye baba positive lomkhuhlane weCOVID-19. Lolu uhlupho luhlupho oluzahlupha izikolo zonke elizweni lonke, ngoba nxa sikhangele thina iMinistry of Primary le Secondary laphana bebethembise ukuthi bayabe sibelungise yonke into ukwenzela ukuthi ama standard operating procedures abakhuluma ngesikhiwa ukuthi umthetho wonke ofunakala, izinto zonke ezifunakala ukuthi zibe khona esikolo zizabe sezilungisiwe isikolo zingakavulwa. Kodwa khathesi siyabona ukuthi umnyaka ususiyaphela vele. Lama examinations ezimsekuseqalisa njalo, izikolo eziningi zingela manzi, abantwana abaningi bengakwanisi ukuthi bathola ama sanitizer khona ukuthi batestwe ukuthi ba positive yini. Yonke into leyo ekukhulunywa ngayo kayikho. Ama thermometers kwezinye indawo eziningi kakule. So into eqhakathekileyo lapha kumele ukuthi uhulumende avale izikolo zonke eziyehlulekileyo ukuthi zilungiselele ukuthi abantwana lababalisi bafunde kuhle esikolo ngenxa yokuthi kazikho izinto ezifunakalayo ukuthi sivimbele umkhuhlane we COVID-19.
Siphenduke njalo kudaba lweholo. Manje kuyini eselikwenza njengenhlanganiso ngodaba lona lolu olweholo? Liyabuyela yini kumqatshi kuyakhulumisana naye kumbe akhona amanyathelo lizathatha afanalo ukutshengisela?
Siqondane ngendaba eyemali eyoholo eyababalisi. Yebo, liqinisa ukuthi kuliviki edlulileyo imali eyengeziweyo itholakele muza ni payday ifika. Kodwa ababalisi abaningi lathi siyabona ukuthi imali leyana kayisathatha ngamalanga iphele khonapho khonapho. Abanye bathe ngama uniform kuphela imali yaphela. Abanye bagade amabhasi balungiselele ukuthi bagade babuyele ezikolo endaweni ezikhatshana bathenga nje okulutshwane imali yaphela. Okutsho khona ukuthi imali eyengeziweyo kayikwananga. Okutsho ke ukuthi into kade vele sikhuluma ngayo e-incapacitation kayiphelanga. Ababalisi ye bayawufuna umsebenzi kakhulu, abaningi bazamile sibili ukuthi babuyele ezikolo. Kodwa uhlupho khonapho yikuthi imali ukuthi iqede inyanga, imali kayisakwanisi ukuthi iqede inyanga. Okukhona ke khathesi ukuthi sesiqondane ngendaba e-budget ebuyayo. Ekupheleni kweminyaka i-budget bayayilungisa. Sikhuthaza uhulumende lapho ukuthi nxa sebelungisa i-budget yabo kabaqondane lokuthi imali eseleyo, ngoba i-demand yethu, imali efunakala nababalisi kayitshintshanga. Sibe silokho sikhuluma ngama 520 lama 540. So khathesi sibona ukuthi kuhafu khona imali leyana kayisafikanga kuhle. So imali eseleyo ukuthi sifike khona phana ku 520-540 kumele ukuthi ilungiswe ibe khona ku budget ebuyayo. Hayi, kayisikho ukuthi kumele ukuthi sikhulume indaba le siphethe induku lemkhonto. Lathi nxa sisebenzisa indaba abathi i-good faith ku-collective bargaining, kuyabe kusitsho khona ukuthi sike silethe induku zethu phansi sikhulume indaba le. Uhulumende akubone sibili ukuthi ababalisi balo hlupho kumele ukuthi baphathiswe.
Umnumzana Richard Gundane ngumongameli wenhlanganiso yamatitshala i-ZIMTA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Leharare olilunga le MDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla ukwenza inkohlakalo kumbe criminal abuse of office ngesilungu. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi igqwetha likaMafume umnumzana Tondera iBhatasara uveze ukuba uMafume ubotshelwe udaba oluphathelane lokuthengiswa kwezitanda zokwakha izindlu emzini weWestley ekuqaleni komnyaka. UMafume engakakhethwa ukuba ngumeya, okulicala eselibotshelwe amanye amakhansila amaningi e-MDC Alliance eHarare laseChitungwiza. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi uzaveza okuningi ngalolu daba lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance lisole kakhulu ukubotshwa kukaMafume, lisithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwamalunga alo nguhulumende. UMafume wanqoba ilunga lebandla le-MDCT elalisekelwa libandla leZanu PF kukhetho lokuba ngumeya. Ukhangelelwe ukumiswa imthethwandaba lamhlanje. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
sokusobala ukuthi iZanu PF administration iphezu komlando wokudiliza ibandla labantu. Siyakubona konke lokho okukhulunywayo ngokubazelana izinto nje eziyize, kodwa ke asikabi leqiniso ukuthi umeya uMaphumi bambopheleni, kodwa sibona ngani ibuhlukumeza umeya ngoba wawina ama elections e-council bona bengazimiselanga. Abazalwana lama members loZulu lingahlupheki ngoba konke lokhu siyakwazi kwakusenzakala ngesikhathi sika Smith, kwenzekala ngesikhathi sika Mgabi. Baningi abantu ababulawayo ngo-2002, almost 2000 bebulawa ngenxa yokuthi MDC yayisiwina ama election. Kwabuya u-2008 iningi yabantu yabulawa futhi. Yikho ke thina esifuna umbuso wabantu akusithusi, siyakwazi ukuthi uhambo lwedemokrasi lubuhlungu, ayisiyo splinter race, yi-marathon. Bazama ukukwenzela ukuthi abantu abaningi besabe babe le-apathy, banyomuke or ba-resigne ku-active political participation ngenxa yokuthi baza kuthi kuyafiwa kulo hlupho.
Bakhona abathi amakhansili akhokhelwa libandla lenu akhohlakele ngoba sesike sabona kubotshwa amakhansila eHarare, amakhansila eChitungwiza, kanti lamakhansila akobulawayo lawo abikwa ecutshungulwa nguhulumende. Lithi ningalokho?
Kuliqiniso ukuthi amakhansila zonke elizweni jikelela e-MDC vele bafuna ukuwaxotsha. Bafuna ukuwaxotsha belandela izinqumo zikamonzula lokhuphe noma belandela ezezanu PF ze-corruption. Thina sithi bangaxotsha babophe bethathe impahla zethu, kodwa phela abantu abasazi bathatha inhliziyo zabo. Asisela headquarters, asisela mali, kodwa siyajabula ngoba khonoku abakwenzayo abantu sebesithanda kakhulu, sesikhwele sange 52%. Yikho ke ungaze uhambe ngaphi, mbe eMaripati, mbe eRushinga, mbe eMadlambozi, mbe ePlumtree, mbe eJotsholo, hhayi i-MDC chethechethe, i-MDC kuphela. Yikho ke bangasithathela konke ngaphandle kwempilo, kodwa uma sisaphila ibandla le-MDC alisoze libhidliswe mahlayana ngabantu abangalambeko.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulabotshekesha abangamathumi amathathu abadilikelwe ngumgodi lapho kade besemba igolide bavalelwa phakathi eBindura. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana iTwitter esithi kulabotshekesha abayisithupha abahlengiweyo lisiyatshona elayizolo. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukucithwa kwamandla kagetsi kulandela ukutshaywa ngombane okwenziwe isitishi esigaya amandla la eRichmond kuzaqhubeka kuze kwedlule impelasonto. Indawo ezilodubo lolu ngezigoqela amalokithi athi eNtumbane, Cowdrey Park, leMachobane, lezinye indawo zeMahatula North, Woodville, leNorwood. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hello, hello, hello. lali njani walaleli la basakazi Studio 7. Ngiyangikhulumayo ngumemory nyathi waseGwanda South endaweni yasekafukuzini selisikotini esiminyama. Bengithanda ukuphendula ubaba uMagaleli ukuthi hhayi baba uMagaleli NDCT ayidli lezana. Baba uMagaleli ungabokhuluma into ongayaziyo. Xa ukhampeni liphathe kukhampeni kahle nokuthi kukhampeni akhuluma into angayisiyo ubaba uMagaleli. Ngiyabonga. Ngithi phambili phambili ngo-TK, ngithi phambili phambili ngoThokozani Khulu. Silawe mama, silawe Thuku. Silawe makhulu. Singabalaleli bonke laba bathawula abantu. Ngamanga, ngamanga Thuku, ngamanga. Ngamanga mama, ngamanga sisi.
Hello, hello, balaleli labasakazi bakaStudio 7. Linjani lonke? Bengicela ukubuza ubaba uBhebhu ukuthi kanti wenzani baba uBhebhu udilize MDCT. Uzama ukwenzani Bhebhu? Ungabo sidilizela ibandla Bhebhu. Nxa kuthi uthengiwe Bhebhu, sele imali kaChamisa, hambe emnike uChamisa imali yakhe leyokuthenga ngayo. Hambe emnike ibhondi lakhe yero usidilizele iphathwa na Bhebhu.
Sanibonani, sanibonani. Ah, ukhetho lomelika manje uDonald Trump ubhekile ukuthi kunomkhuhlane lo iCovid. I-pandemic le khona, so uDonald Trump uyabona ukuthi loba bongenile manje uBiden uzobuya eyiqhuba kahle ngoba yena yamhlula. So enye into ubanjwa nje zinhloni ukuthi abantu base-America bazobona ukuthi ubengabusi kahle, futhi bazobona ukuthi indlela ubeqhuba ngayo akusiyiyo efanele ukuthi iqhutshwe ngupresident. So mina ngithi khona abantu be lika mababekezele, hayi ngomnyaka ozokuzogcotshwa ngoJanuary lobaba ilizwe likhululeke ngoba uDonald Trump babusa bebheke ezinye izinto zabo ukuthi bafuna ukuthi bazuze ezinye izinto. So ngabe funa ukuzuza ezinye izinto yiko besilwa laluba.
Ah, mina ngibona ngazani uTrump wenza kahle. UTrump wenza kahle, mina ngisupport uTrump ngento ayenza uyenza kahle kakhulu. Noma ngabe idemokhrasi ayikuvume kodwa uTrump wenza kahle. Kuvote evele kune-coronavirus, uBiden ungakhampela nge-corona, hhayi kokuthi abantu bayamthanda, abantu be-America mbona ukuthi bamvotele ngoba bemthanda. Ukhampele kakhulu nge-coronavirus ukuthi yena uzenza ngcono nge-coronavirus, kanti akulalutho. Kuba izinto ziyahamba kahle nje, uTrump abuyisele futhi esikhundleni sakhe. Mama uyabonisa ukuthi amavota ahambanga kahle indawo eziningi. Waqala abantu ukuvota mhlaka 1 October until mhlaka 3 November. Ayikho into enjalo, ayikho into e-right. Kusho ukuthi abantu bavota bephindaphinda. Na ngendlela yami, ngendlela engiyibona ngayo, hayi othapha akaqhubeka esemsebenzini until 2024. Akaqhubeka uDonald Trump ehlele uqhubeke busa. Uzoyilungisisa indaba yecorona izophela, akaqhubeke esebenza. Trump wawina ama-email vote yovela ngayisiwo yiwangekho right, kuza kubonakala kwazakali bebe abantu babevota bephindaphinda njengobana namhlanje kuzakala kuthiwa uBiden esefikise amavoti 80 million, uTrump 73 million. Bonke laba bantu bonke ungakaze kuvota abantu abangaka, angiyiboni mina kunto esebenzayo le. UTrump ngoyomuntu owinileyo.
Nivukile njani izulukandaba lona ukhulumayo ngubaba Moyo lapha eSouth Africa? Ngithanda ukuphawula ngendaba yasemakhethu ase-America, the way izinto zikhamba ngakhona ziyakhombisa ukuthi awa akuhambanga, akuhambi kuhle lapho. Mina ubaba uTrump ngiyamusekela kakhulukhulukhulukhulukhulu ngendlela akhuluma ngayo, uyakhombisa vele ukuthi izinto azikhulumayo azibhala ku-social media, ku-Facebook, ku-Twitter nakuphi nakuphi akhulumayo ukuthi awa amakhethu lawa vele bamunjonjele iciniso leyo. Asijameni sibone, singathi siyabona vele abantu aningi ama-radio onge naphasi mazombe nabanye abomongameli bayenza masinya ukuthokozisa uJoe Biden, zwamuthi congratulations. Singazi ukuthi izinto lezi zokuhamba njani ngendaba yokuthi masibona uPresident Donald Trump yena athi yena akanqothwa ekhethweni banjonjile. So kuyakhombisa ukuthi sizazobona ezinye izinto eziningi lapha e-America, sizazobona umbango omkhulu nothi umncane. Sazi ukuthi abantu aningi bathi awa e-America kune-democracy, njenganje kuyakhombisa vele ukuthi ukuwala ka President Donald Trump kuya khombisa vele ikhetho leli line something into ingakakhambiswa ngokuhle. So asilinde singasheshi ukubethela izandla ezinye izinto ngenxa yokuthi kusasa kungakhona ukuchange ezinye izinto. So asijameni sibone ukuthi umbango lo uzokuphela kuphi. Sinothemba lokuthi yena uba Trump lo kunezinye izinto azoziveza phambilini. Singajaji masinya. Ngiyathokoza Zulu kaNdaba.
Angiboni ukuthi into eyenziwa nguDonald Trump ala mavoti uselungisele umgabe into yeZimbabwe into embi kangaka eyangisa iAmerika. Ngithemba iAmerika izathatha inyathelo lokubana yesule ibizo layo ngokubopha uTrump, ngoba uTrump utshengise ungcolise idemocracy eAmerika ngosika isimangalisayo ekopa izinto zeAfrika ezibolileyo. Thina besikhangelela ukuthi sizakopa into enhle kuAmerika, idemocracy. So lidemocracy esikhona eAmerika sayazi ukuthi uTrump uyithethe ngaphi, ngubudlala wobani, kumbuze sidla lezigebenga zenizo zakithi eZimbabwe ezithi zona nxa zidliwe kaziphuma embusweni. Yibuchapha kakhulu obenziwe nguTrump esikhangelela ukuthi iWhite House izahlambulula ibizo layo ngokubopha isigani lesi esithi sidliwe kamhlophe sale kuphuma sihlupha abantu, sitshela abantu ukuthi baxokozelene, sazi ukuthi udliwe sibili okusemthethweni. Ngupresidenti bani wokuqala eAmerika owenza ubuchapha obungaka azafanele umgabe labanye abantu beZimbabwe khonapha ababusayo abangafuni ukulungi? Bakithi size ukudizwa ngidabuka kakhulu nxa ngisizwa abantu besibathembile ukuthi sikopa kibo, sesikopa inhlamba. Yinhlamba leyenziwe nguTrump kudemokhrasi yeAmerika. Ngo-okhe okhulumayo, igama ngo-okhe okhulumayo. Ngiyabonga balayise babasakazi. Sithanda ukuba nokhetho olweZimbabwe. Ngibonga uBedeni ukuthula kwakhe lokwenza kwakhe kungana ngabusa kuhle, adlelane kuhle namanzi, ayiyangise linyoka ebesifuna ukungena endlini yeAmerika. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usekhulule ejele owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn, njalo owayesiphathamandla somkhankaso wakhe wabotshwa ekuqaleni komnyaka esetheswa icala lokuqambela abezomthetho amanga. Abasakhulayo bedolobho leMaikadra bencedisana lebutho le-Ethiopia lamapholisa babikwa bebulele abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekuqaleni kwenyanga esigabeni seTigray. Kulabantu abayi-92 abagalule ngemva kokugenguka komkhumbi obuthwele abantu abangama-35 bevela inyakatho yezwekazi le-Afrika belubhekise ezihlengeni zeCanary. Esikhangele esivela ngapha kweleMelika. Uzulu weleMelika ukhuthazwa ukuthi angazamema izihlobo labangane ezindlini njengalokhu okuyandise ukwenziwa ngabaningi ngekhefu lanamhlanje ele-Thanksgiving ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lamuhla likhefu abanye abaliqakathekisa kwedlula iKhisimusi ngapha kweleMelika, lapho kuhlanganwa khona abangane lezihlobo besidla ingalukunye lokunye ukudla bejabula. Sikhuluma nje ugatsha lwezendizamtshina lubike ukuba inani labagade indizamtshina kuyona le iviki liqanise kakhulu. Ezinye ingcwethi zithi leli khefu lizadala umonakalo omkhulu ngoba abantu bezahlangana ngesikhathi ilizwe leMelika lisiba labantu abedlula 2,000 abafa ngelanga linye bebulawa yi-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, ngibona sibila ngathi kuliqiniso ukuthi
kuzaba lokuthelelwana kwegcikwane leli kakhulu kulona leli kefu ngoba abantu bahlala endaweni ezehlukeneyo njalo bebehlukene okwesikhathi eside. Asithi thina abantwana besikolo bakhona lezikolo bavalile ngekhefu lona leli bangabantu abahlala labanye abaphithizelayo khonale. Kukhanya ngathi kuzaba njalo sibili lami ngiyesaba ngikhonapho. Lathi bekumele ukuthi ngabe siyahlangana lapha njengemuli kodwa-ke ha akuqedakali kumbe siyahlangana kumbe asihlangani. Kodwa-ke ngikubonayo ukuthi laba amanye ama-extended family members esijayele ukuhlangana hhayi sihle savumelana ukuthi hhayi lo nyaka hhayi yilo lalo emzini wakhe khona lapho abukele i-football esemzini wakhe sizabe sithintana ngocingo kuphela. Yikho-ke ngibona ngathi kuliqiniso sibili ngoba umkhuhlane lo khathesi ngesikhathi somqando lo uphakeme kakhulu, uphakeme kakhulu.
Bona umumo unjani khona ngapho eTexas ngasikhangele igciwane lonele le-coronavirus?
Ngapha eTexas uphezulu kakhulu, uphezulu ngoba thina i-state esesanelisile ukuthi sitshaye i-1 million sisodwa sincedisa umhlaba wonke lo wase-America. Yikho-ke eTexas igcikwane liphezulu kakhulu kakhulu sibe ngoba kubangelwa ukuthi njengoba sasike saxoxa kudala khona le nge-wave yokuqala liyani ukuthi lapha eTexas abazange bavale u-governor wakhona kazange avale i-state lesi abantu baqhubeka kusetshenzwa kulokhu nje kungathi kuvalwe ilihlo elilodwa elinye likhangele. Manje khona kukhanya sekubuya manje sekuchaya manje kuyachaya sibili kakhulu. Yikho-ke abantu abaningi bagula lapho ngoba nge-wave yokuqala njengami angizange ngizwe abantu abagulayo engibaziyo abaningi njengalesi sikhathi sale i-wave yesibili. I-wave yesibili ngilabangane izihlobo ezeduze zibili ezezichayiwe yiyo lo mkhuhlane. Lami nje mphongukuhlala nje siphongu esithuka khonapha lo nkosikazi. Yikho-ke mbona ngathi kuphezulu sibili kakhulu. Kuzamela-ke sihlolwe nje sibone ukuthi sinjani lathi.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Sokusesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulakho kulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu. umeya wedolobho leHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa usikhundla ukwenza inkohlakalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.